So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomu se olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlakatheni kuncwabakazi 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje.
Lumkhohlane usugcwala endaweni okuhlala abantu abaningi.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhululane ngemva kokubhubha kwabantu ababili.
UMalema ngujaha osakhulayo osipha umfutho lamadlabuzane.
Umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa, uMnumzana Julius Malema, uthi uMongameli Mnangagwa usephenduke waba yingulube edla abantwabayo, njalo uthi abatsha beZimbabwe sokumele baphakame balwele inkululeko yabo.
Naseqinisweni ayikho into yokuthakazelela ngesimo seZimbabwe esingakhona njengamanje.
Ele Zimbabwe namuhla linanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kukhululane 104 ngemva kokubhubha kwabantu ababili eManicalanda. Ugatsha lwezempilakahle luthi abafi babalisa owesilisa obeleminyaka yokuzalwa engamatshumi phose ayisithupha 59 kanye lowesifazana obeleminyaka engamatshumi amahlanu. Luthi njalo ababanjwe umkhuhlane lo izolo bangamatshumi ayisikhombisa lane 74. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belesifo lesi laya phezu kwenkulungwane ezine lamakhulu phose ayisikhombisa 4,649. Inani lasebesindile lona likhwele ngabantu abalitshumi lasikhombisa laya ku-1437. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uMnumzana Useni Spanda.
Ukumemetheka komkhuhlane lo we-COVID-19 lapha eZimbabwe sokusethusa wonke umuntu, ikakhulu nxa sinanzelela ukuthi lumkhuhlane usugcwala endaweni okuhlala abantu abaningi. Nxa sikhangele kobulawayo siyananzelela ukuthi kubo Country Park, kubo Nkulumane, kubo Nketha, yikho lapho umkhuhlane osimemetheka khona kakhulu. Kutsho ukuthi udubosi oluzaba khona yikuthi kuyadingakala ukuthi ngabe laba bantu bathola indawo yokuthi umuntu aye kuba yedwa ukuze lomkhuhlane ungamemetheki uthelelwe kwabanye abantu. Manje njengoba thina sikwazi ukuthi izindlu zethu zinlutshwana, kutsho ukuthi ukumemetheka kwalomkhuhlane kuyanda ngezimuli langezimuli. Njalo ngenxa yokuthi abantu balendlala baphuma-ke bedinga okokudla, impuphu lokunye, bengene phakathi athi kwezimota amazubukho, kusho ukuthi lumkhuhlane uyabe lokhu umemetheka uthelelwana. Kuludubo lokhu kakhulu, njalo siyananzelela ukuthi sokuqalisa ukuba labantu abaningi asebesifa ngalumkhuhlane. Ikanti into esidingakala ukuthi ngabe kungakhiwa kube le ndlela yokuthi kube lama-quarantine lama-isolation center amaningi, njalo le ndlela yokuzivikela leyokuthi umuntu azivuthe azelaphe nje ezama ukuthi lumkhuhlane uphume, kuyamele ukuthi kumemetheke ukhankasa ukuthi abantu bebekwazi.
Inhlelo zokuhlola abantu zimi njani kulezi insuku sokulobubelo na?
Lezo nhlelo lokhu zisilela kakhulu. Siyakwazi ukuthi uhulumende ngalapho le mtshina kumbe indlela zokuhlola abantu eziningi, ngakho abantu abaningi bebekhuthazwa ukuthi umuntu ahambe ezibhadalela. Manje intengo yokubhadala lapho ifika kubo $67, abantu abaningi abalalutho, abalayo leyo mali. Ngakho kuyasilela ukuthi abantu abaningi bahlole ukwenza ukuthi bebekwazi isimo sabo. Njalo olunye udube esesilalo yikuthi akulazimoto abantu basebenzisa amazubukho bayathelelana khona phana. mkhuhlane njalo abantu abaningi senanze lokho beqhubekela phambili abantu bengagqoka ama mask bagqoka nxa bebona amapolisa ngoba nxa umuntu engena ezitolo njalo ezitolo lapho kumelelwa khona ukudla abantu bayasondelana kakhulu kuthi ukuthi konke lokhu kuletha udumo njalo kuletha ingozi phakathi kwabantu
Lina njengenhlanganiso ezenu inhlelo zokuphathisa abathintwe yilomkhuhlane zihamba njani
Kina njenge nhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance sikhangelela ukuncedisa ama quarantine centers wonke nje ama akhona la ezindaweni lapho esebenza khona ikakhulu besikhangele eBytebridge lapho kungena khona abantu abaningi le Plumtree njalo sikhangelela kobulawayo sikhangele njalo kubo Gwanda sikhangele njalo endaweni ezehlukeneyo ezigoqela le Mashonaland West wonke la ama quarantine centers sibanika sibesiletha kibo ama sanitizer silethe kibo njalo amalembu la ukuzivala ebusweni ama mask silethe kibo njalo imithi yokuthi kugeziswe izindlu lapha abantu ababe khona ngaleviki lelandelayo silohlelo lokuhambisa ke sokuthengiwe sifuna ukuthi kuye distributor uhanje sendaweni ezehlukeneyo siyananzela ukuthi kobulawayo sokusetshenziswa izikolo ngakho sixhumane labo sibachasile abasebenzi ezikolo lapha kobulawayo befaka abantu kwenzela ukuthi lathi sincedise sithole indlela yokuthi siphathe lokho osingabe silakho
umnumzana uSeni Spanda isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance Namuhla likhefu lokunanza amaqhawe eZimbabwe alwela ilizwe kumpi yenkululeko. Usuku lolu luza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni phezu kokubotshwa mahlayana kwabantu abasola umbuso weZANU-PF kanye lokuthunjwa kwabanye abatholakala bejayiwe kakubi. Ngekhefu leli kuvame ukuba lombuthano omkhulu eHeroes Acre lapho umongameli ayethula khona umbiko wakhe. Kepha umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe utshele iphephandaba leHerald ukuthi namuhla kulambuthano ozakwenziwa ngenxa yomkhuhlane weCoronavirus. Wengeze wathi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe kumabona kude. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo yena othi ilanga lanamuhla liqakathekile lanxanje kulokunengi okuhluphayo elizweni.
Ilanga leHeroes Day lilanga liqakatheke kakhulu ebantwini beZimbabwe ukukhumbula abalwela inkululeko yelizwe. Ngempi eye freedom so lilanga lapho esikhohlwa esingakhangeli khona ukuthi ababusayo manje bona bayaphethe kanjani ilizwe kodwa lilanga esikhumbula ngalo abasichiyayo belelwa inkululeko yelizwe lakithi amaqhawe esilawo ngaso sonke isikhathi ngoba banengi even after impi yona leyo abayilwayo against u-Ian Smith siyibona thina lokhe kulama casualties labantu abalokhe besifa lokhe belwela inkululeko so iHeroes Day lilanga kithi liqakathekileyo not just for bona labana abafa empini kuliwa noSmith kodwa lasebefile even society independence kodwa engatshengisiwe ukuthi abantu bakhululekile so wona amaqhawe ngempela sima lawo siyawabonga ngoba they paid the ultimate sacrifice yibona abalahlekelwa zimpilo zabo ukuthi ezethu zithuthuke
Bakhona abathi akulalutho lokuthakazelela nanku uZulu uyadubeka ngenxa yomnotho ongamanga kuhle kanti abanye bathi abantu bayahlukuluzwa elizweni ngakho akulankululeko ekhona
Ngaseqinisweni ayikho into yokuthakazelela ngesimo seZimbabwe esingakhona njengamanje uhlupho siyalibona kuobvious kuye wonke okhethi ukuthi abone iqiniso ukuthi no ngempela sekudujekiwe elizweni sekumele kube lenye indlela esingatshintsha ngayo uduko lolu ukwenzela ukuthi abantu impilo zabo zithuthuke ngoba vele luduko nje kuphela olubonakalayo ayikho nje into ehambayo imali yakhona ayiyindawo inflation lokhu ikhuphuka and i-corruption layo iyanyuka iyaphezulu and vele uhulumende ngathi akaselala icebo noma iplan engathi angaba nayo ukuthi ngathi okay maybe singajinja lokho senze lokho ukuthi izinto ziqala ukuhamba akulamsebenzi ama means of production ama sector ama industry and all that vele konke kufile the only thing iyona le abayizama I agriculture but nayo bayihluleka ngoba even bathatha umhlaba ayikho into abayenzayo.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le MDCT eMelika. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephenduke waba yingulube edla abantwabayo njalo uthi abasakhulayo beZimbabwe sokumele baphakame balwele inkululeko yabo. UMalema uthe kumele abantu basukume bamelane lombuso weZANU-PF njalo bathathe amanyathelo afana lokuvala umngcele weBeit Bridge. Hathi ukubanga umsindo kuphela enkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter abanye bephandle kwelizwe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga leWomen's Day izolo, uMalema wengeze wathi uzimisele ukusekela uZulu weZimbabwe ekulweleni inkululeko yakhe. Amazwi kaMalema aza ngesikhathi umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa esekhethe iqula azalithumela eHarare ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende. Abanye ngababikwa bethunjwa abafana lomnumzana Tawanda Muchehiwa yena owathathwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabakahulumende wazotholakala ngemva kwensuku ezimbili echayiwe walimala kakubi. UMuchehiwa ngumzukulu kaMtutu Zimathuthu umhleli wenkundla yezimlife.com yena odingwa ngamapolisa amethesa icala lokutshotshozela udlakela. Ngempela viki khona kuvikwa kuthunje njalo osakhulayo wesifazana kobulawayo uNoxolo Maphosa wayahlukuluzwa ngabantu ekade besithi badinga umalumakhe umnumzana Mzacangulube yena okwezombusazwe njalo olwela amalungelo kaZulu. Imifanekiso esiyibonileyo ibiveza uNoxolo elimele kukhanya ukutshaywa kwakhe. Uhulumende yena uyakulandula ukuthi nguye oyenza ubudlova lobu njalo uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasfanda saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaMalema.
UMalema ngujaha osakhulayo osipha umfutho lamadlabuzane. Ukukhuluma kwakhe kutshengisa ukuthi bonke abantu beAfrika sebekubonile mhlophe kude eZimbabwe, abantu abahlalanga kahle bayahlukulezwa lamalungelo abo ayaphulwa mahlayana. Engatsho sibili ukuthi abantu abaningi bakhuluma kakhulu kuma WhatsApp lebulenjini liqiniso, kodwa ke khonoko phela yikho okuqumba-qumba abantu kuba phamadlabuzane ukuthi balunge engqondweni. Amazwi amaningi ebulembini noma kuWhatsApp noma kuinternet apha abantu umfutho lamadlabuzane. Kulezi nsuku vele impi eningi siliwa esithi yi-cyber warfare. Njengoba khathesi siyabona kule mkhuhlane eminingi abantu bangake bahlangana mahlayana ngoba bangathelelana ukufa lokho kukhona okwe-coronavirus. Yikho isubstitute yokuhlanganisa abantu yi-technology. UMalema uyasicebisa sibili ukuthi singapheleli kuma-WhatsApp. Ikungena esitratini kuyangenwa baba, kodwa phela uyabona izilwane zihle zime lezibhamu.
Ukuhlokoma kwabantu abafana loMalema labanye khonale kwele South Africa kungaba ngokunye yini kwezinto esezifuqe uMongameli Cyril Ramaphosa ukuthi athumele iqula eZimbabwe.
Siyabonga Malema, khonoko okwenzayo sibili ukukhuluma nsuku zonke yikho kupha umfutho lengqobe kuSirilo Ramaphosa uPresident eSouth Africa ukuthi laye evuse umhlongwa usipha lathi ingqondo njengebandla elithungamelwa ngubaba uAdvocate Chamisa loZulu jikelele ukuthi akusebenzi ukukhuluma kakhulu ebulenjini kungala msebenzi phansi. Abantu abakhulume besazi ukuthi inhlanzi iphila ngamanzi. Abantu abahlale phansi babonane labantu babakhulume babatshengisele ukuthi kungenziwani. Isikhathi babe siyisithutha siyeza yikuqoqa singabambi inhlwa ngekhanda. Ngamafitshane siyambonga uMalema ngoba ayiso yedwa kathesi sesile South Africa, sile Botswana, lo president omutsha oweMalawi, laye omunye otshengisa ukuthi ufuna inguquko e-Afrika jikelele, hhayi eZimbabwe kuphela, hhayi eSouth Africa kuphela.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla seZanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Zimbabwe it has not gone so bad to an extent ukuthi ngabe sokukhulunywa ngendlela esikhulunywa ngayo kathe Thembo. Hamba ubona amanye amazwe nginikile imizekeliso South Africa abavula i-social media ubone amasosha ebhuxuza abanethaba andakona okudlala but thina ngapha songathi mbethwa sesibulela uJesu shuwa shuwa hhayi okunye let us be rational about it. Sikhangeleni ukwakhile izwe lethu madodazana ukuthi sibehlala sifuna ukuthi ukuliwethela phansi izwe bona labo omalema abakhulumayo bona labana bethi Zimbabwe lives matter. Yes, Zimbabwe lives will always matter, they've always mattered. But do they think our Zimbabwe lives matter in Zimbabwe? Are they part of the zone of behavior? Do they think they made them have a sister and a matter of Nagali? At least you know my name is Kulumele. I appreciate that. And you know, he has spoken against in the so. But our people are brutalized every day all over there. And their lives matter there. That's why the campaign must be there. Abaye ze South Africa omalema yena kodwa kwana nje uqalisile ekampeni ekhuluma ngakho ekhomodi ma South Africans akenekele ukulokuza amaZimbabweans nama Nigerians and stuff like that. Yiko right, that's where the campaign must be. Asiyethi ngapha la ngapha kulukhuni lapha nalapha but sizazilungisela sizahamba sibone kona kulungiseke njani sizafika to a point that sizagcina sikhulumisane kugcine kulunga Mthembu. Yinto mina engibona ngathi it would be fair to do.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla seZanu PF ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi izisebenzi zempilakahle sezibanjwe umkhuhlane we-COVID-19 sezisedlula amakhulu amane 450. Iphephandaba leHerald lona libika ukuba uhulumende uthi uyazamukela ngazo zombili izithunywa zikamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ezikhangelelwe ukufika eHarare kuliviki ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilethulela khona imbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Msakazi othandekayo, ngisimina kuwe. Ilizwe lethu liphethwe ngabantu abagridi, abantu abanomona, abantu abangasifiseli kusasa lelihle. abantu abangasifisela ukubona ku Southern African nathi sisiba ngabantu labazimele bodwana. Okunjalo ngiyabonga.
Yebo basakazi linjani, igama lami ngumpume kamafu, ngikhuluma ngiseSaint Luke's Delupane. Hayi mina ngithanda ukuthi hey siphakathi kobunzima kuleli lizwe bakithi ngalesi sikhathi. Ngithi shuwa kambe phakathi kobunzima obungaki esibhekane labo lokwesaba phakathi kwelizwe lethu. Siyezwa lapha konke kukhulunywa konke kuthiwa khona ilizwe leli akula muntu ohlukuluzayo, akula muntu onjani. Shuwa kambe abantu baba bengalanihloni ngalokhu okwenzakalayo nguhulumende wethu shuwa. Hayi bakithi, uhulumende wethu kake ebe lenhloni ke esabe bakithi. Kambe siphilele njani, sithokumele ukuthi wonke uvume kuphela hayi ilizwe leli linzima leli. Linzima kakhulu. Ngapha labo ema-opposition party labo bayaxabana, akuqedakale kwinto kwangikhona. Hayi lapha siyadukeka thina kuleli lizwe. Akunzima lo.
Siyabonga bahleli linjani? Hayi siyabonga kakhulu ngendlela elisi update ngakhona izindaba ezenzakala ekhaya. Hayi siyabonga kakhulu, sicela libambe kanjalo. Especially njengabethwakazi, hayi siyabonga kakhulu. Siyabonga.
Salibonani basasaza abahleli njani lani walaleli kwi-Studio 7 kuzindawo ngezindawo. Siyacela liphephe ku-coronavirus esikhona egcwele umhlaba wonke. Yimina okhuluma yimi uNdlo. Mina into ebingihlupha kulele ngizwile kuthiwa uthiwe inkali sezabhekana lezi zezibhedlela ezempilo nje kahle. Into yangibona ithanda ukungixaka ikudiga divele kanti kwenzakalani, bayenzani? Umuntu eyi-one nganikeza imisebenzi izibe yi-two thina singasebenzi. Waye bengawunikezanga mina lowo msebenzi lami ngaba nguminister. Maybe ngayenza ngcono cause lawo bayehlileka musi. La mauti nizayihlileka zayihlileka ngcono lawo bayehlileka musi. Yo umnankagwa bayehlileka mpela umuyo umnankagwa mpela lalo bakazunikeze imbukhi stota irane vaya ngayikwanise. So kodwa lokhu kuthi betshele benikezana izikhundla ngokungavotelwa lokhu vele into esiyizondayo thina azikuthandi.
Sawubona msakazi lawe mlaleli. Mina ngumama uNgangezwe. Ngithi lami angikhiphe okubuhlungu ngaphakathi kwami. Ngibuhlungu umsakazi ngendlela thina abantu bangapha emthwakazi eMatabeleland esiphathwa ngakhona. Abantwana bayafunda beqeda isikolo, abantwana bathola umsebenzi, abantwana beze bezithola sebetshaya idabu lapho besiya eGoli. Befika eGoli abalalungele lokusebenza, abanawo ama-ID ukuthi bengaqhatshwa, abantwana sebesenza ubugebengu. Uthola umntwana owawumazi engumntwana olungileyo okumangalisayo, uthi uyafika eGoli uthole umntwana useyisigebengu ngenxa yomumo. Kungasikho ukuthi umntwana ayisigebengu ngempela, kuyikho khonokho ukuthi abantwana abaqhatshwa. Befundile abantwana, kungasikho ukuthi abafundanga belama-certificate benayo yonke into kodwa abaqhatshwa. Kuvela abantu abavela ngalokomfula ngama-truck besiza ngapha ngakithi bezoqhatshwa. Bese kusithi amantombazane labo benza into efanayo, uma befika ngale benza okokuthengisa umzimba. Kungayisikho ukuthi abantwana bavele banjalo, kuyikuswela nokuhlupheka kwabantwana. Thina singabazali babantwana sizibuhlungu kakhulu msakazi, sizibuhlungu kakhulu. Especially mina ngizibuhlungu kakhulu ngabantwana. Kuthola abantwana bemoshakalelwa ikusasa labo ngenxa yezinto ezifana nalezi. Ngiyabonga msakazi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eMelika selikhwelele edlula izigidi ezinhlanu 5 million. Asebefile bona sebengu 160,000. inani lasebebanjwe umkhuhlane munye eBrazil lona selikhwelela yaphezulu kwezigidi ezintathu 3 million kuthi inani lasebefile selikhwelela ku 101,000. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump ngomgqibelo usayine imilayo emine eza kwenza uhulumende aphathise abantu abalahlekelwe imisebenzi ngemali engange $400 ngeviki. Omunye walimithetho upha abantu abahola imali engange 100,000 ngomnyaka imvumo yokungahlawuli imithelo. Kuthi omunye ngopha abantu abathatha izikwelete zokuhlawulela imfundo isikhathi sokuphefumula. Umongameli Trump wethu leziqondiso lezi ukuze aphathise uzulu othwele nzima ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Wona obangele ukuvalwa kwamankampani amanengi kwathi abantu abanengi labo balahlekelwa imisebenzi. Umongameli Trump uthethe inyathelo leli ngemva kokuba amalunga edale lephalamende eleCongress ehlulekile ukuvumelana ngoba amademokrasi lamaRepublicans edonselana phezu kwalolu daba. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson.
Kuyamangaza kakhulu ukubona abantu abathi esibabiza ngokuthi izinkonkeli zethu njalo esithembele kubo ukuthi nxa kulobunzima kube yibo ababa madasatasa begijigijima balungilungise lapha. Nxa sesibabona behleli ngaphansi komthunzi bephikisana ukuthi laba abantu abehlelwe yibunzima abantu laba abehlelwe yububi kabasizwe noma bengasizwa kusuke kube nzima ngoba kusobala ukuthi nxa sokukhona uhlupho kufanele kube losizo oluba khona. Ngakho mina ngithi le mpikiswano iyabonisa kakhulu ukuthi kukhona ukunganaki abantu okuthize ngoba abantu bayaludinga usizo.
Amankampani amanengi Twala avaliwe okuthiye abantu abanengi belahlekelwe imisebenzi behleli nje ngekhaya. Ungathi usizo lwemali le evela kuhulumende luqhakatheke kanganani kubo?
Nxa sesikhangela lona usizo lwemali leyi umbona ngathi lusizo luqakathekileyo kakhulu. Ngomunye wabo oke waluthola ngesikhathi esidlulileyo noma nje sekungathi kungconywana sesibuyele emsebenzini siyasebenza lapha lalaphayana. Umbona yasiza kakhulu umpela le njibilisi encane yanikezwa abantu ngoba sabakwazi ukuthenga ukudla kesiyivalavale lezikoloto siyabe silazo ngoba kulezi insuku sibeke kuphila yona impilo yezikoloto. Akulanto ongathi ulayo iphethe esandleni yakho yonke into ihlala ikhokhelwa njalo nje. Akunqaswe eqisa inyanga ungakhokhanga usibonana njengomuntu olesikoloto abakuthandi njalo kubi lokho for ireputation yakho njengomuntu.
Ona umkhuhlane we-coronavirus ungathi uphazamise uzulu kanganani nxa sesikhangela nje ukuvalwa kwemisebenzi lenhlala kahle?
Nxa sesikhangela ukuthi kungulezimbabwe ngibona ngathi lo mkhuhlane uphazamisile kakhulu ngoba nxa singakhangela izidalwane zakithi ezilapha ezingakalungisisi kahle amaphephazo kazizange zathola ithuba lokuthi zibe ngabanye abantu abathola lolu sizo. Ngakho lokhu kwenza umthwalo wokudinga kwenelisa izidingo zempilo nje ube ngumthwalo onzima kakhulu.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhululane ngemva kokubhubha kwabantu ababili. Umkokeli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema uthi umongameli Mnangagwa usephenduke waba yingulube edla abantwabayo njalo uthi abatsha beZimbabwe sokumele baphakame balwele inkululeko yabo. ele Zimbabwe namuhla linaza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo, kololokwana wamatukanduna.